But I think so far, Home Affairs has done a fantastic job. Probably, but I think as far as I'm concerned, Home Affairs has done an excellent job.
Kodwa khona ukuhlukuluzwa kunjani? Bakhona yini abahlukuluzwa nxa bengela ama permit?
Okwamanje kungabe kukhona here and there, but not lokho okuyabe kuvamile. But ngokwazi kwami na okwamanje abakabi khona abantu abathi bahlukumezela ukuthi abala ama permit. Abakabi khona asebekuyile office ngihamba bathi bona bahlukumezela ukuthi abala ama permit.
Bona asebatholile osuke waxoxa labo bakhanya bebanengi.
Well, abathola ama-permit abathola ngesikhathi lesiyanga lapha kade bethola manje bakhanya belokhu babaningi kakhulu ukuthi kuyasijabulisa ukuthi kwenziwa umsebenzi omuhle ngohulumeni abangu-2 abeZimbabwe.
Sasizwe kuthiwa khona kungaphela uhlelo lokupha abeZimbabwe ama-permit kuzaphiwa abakwamanye amazwe abakhona ngapha e-South Africa. Sekwenzakele yini lokhu?
Well, lami ngangizwe kanjalo kodwa-ke angeke ngazi ngoba ethu i-consent yayingeZimbabwe ikakhulu. Okwabanye amazwe lokho ngeke ngingabi angilaso isiqinisekiso kodwa-ke maybe Home Affairs eyalapha eMzansi ngabe iku-position e-right ukuthi confirm-e le indaba.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi bona abakhona ngapho e-South Africa ikakhulu abangela ma-permits wona lawo baphila njani, bayathola yini imisebenzi?
I-requirement engathi requirement or imfanelo okumele ukuthi uthole ngayo umsebenzi lapha e-South Africa kumele ube ule permit. I think kumele wazi also baba Gandhi ukuthi amaZimbabweni amaningi abasuke ekhaya ngale bala ama-skills abo okuziphilisa anjengama-electrician, ama-builders bayakhona ukuthi benze bengela ama-permit kodwa-ke imfanelo kahle elapha ukuthi kumele benze besemvumeni yokuthi bahlale lapha elizweni lasemzansi.